Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 22 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
u organizer Chibaya ubotshelwe mayelana ke lohlelo lokuthuthukisa olukhona olwamiswayo ngamaphoyisa mhlaka 16, lapho ke abathi bambize besibafuna ukumbuza ke ukubani okwenzakalayo eHarare, abantu okufanele betshengisele, but kodwa bona amapolisa bengasakumvelanga.
Umqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwe libandla lakhe eHarare ngeviki edluleyo.
Thina besesifuna ukuthi sicabangele ukuthi iZimbabwe isisukile kuleso sibanga sokuthiwa abantu bayathunjwa nokuhlukuluzwa. Kodwa usizwa ugonyethi ekhuluma ukuthi bamtshaye, bamkhipha impahla kade ezigqokile, bamnathisa amanzi esambuzini.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baveza ukuthukuthela phezu kokuthunjwa kwabantu abagoqela uMahlekisa uMartha Kureya, yena owaziwa ngegama lokuthi Gonyethi. Kwenziwa umbuthano wokukhumbula ukuthunjwa kwabantu kwele Angola ngamaPutukezi ezama ukubaletha eMelika ukuzobathengisa njengezigqili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwe libandla lakhe eHarare ngeviki edluleyo. Kodwa i-MDC ithi lokhu kuyayimangalisa ngoba ukutshengisela kwayo lokhu akusabanga khona ngemva kokwalelwa kwayo ngamapholisa. Sikhuluma nje uChibaya ulokhe esemapholiseni legqwetha lakhe eHarare. Sixoxele siphathamandla se-MDC umnumzana Gift Siziva.
U-organizer Chibaya ubotshelwe mayelana ke lohlelo lokuthuthukisa olukhona olwamiswayo ngamapholisa mhlaka 16, lapho ke abathi bambize bafuna ukumbuza ke ukubani okwenzakalayo eHarare, abantu okufanele betshengisele, but kodwa bona amapolisa bengasakuvumelanga. So njengoba kunguye owayebhale incwadi eyeku-aplaya ukubana njengebandla le-Movement for Democratic Change sitshengisela mhlaka 16 eHarare.
Kodwa angithi bakuvimba ukutshengisela lokho.
Ye, lo ukutshengisa lokhu wakuvimba okuwenza khona kube luhlupho okungazwisiseki njalo kubana ke wena nxa bemnxusa besithi bafuna ukuthi ebotshwe mayelana nokuthi wayefuna ukuthi kutshengisele, bona bathi abalabantu amapholisa angabuya ukuzolinda kuhamba labatshengiselayo, abala manpower. Kodwa bona babekwanisa ukuthi abantu bonke ababengena etown bebafi. Yikho abakuthi uChibaya kwebe kuyiqala lakhe.
NguChibaya yedwa obotshiweyo, abekho abanye?
Hayi, abanye ababotshiweyo aba ke ababotshwe kudala, uFred Mkhono labo Prince Mkhwanazi. And okwenzakalayo ukuthi abaningi ye ababotshwa sebevakatshele ezindlini ebusuku bebanjwa.
Umnumzana Gift Siziba ngunobhala jikelele wabasakhulayo ku-MDC, sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebeveze ukukhathazeka phezu kokuqansa kwenani labaqhubeka bethunjwa lokutshaywa ngabantu abahlomileyo ikakhulu labo abaphatheke kwezombusazwe kanye lakunhlanganiso ezisebenzisana lozulu. Phezu kwabasekeli be-MDC abaphifika phose ichomi asebethunjwe bahlukuluzwa kakubi izolo kuthunjwe uMahlekisa uMartha Kureya yena odume ngegama lokuthi Gonyethi, kubika uMavis Gama.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu o-Human Rights NGO Forum basanda kwethula umbiko wokusola lesi siga esesibhahile sokuthunjwa wabantu mahlayana ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela. Umgcini sihlalo walumanyano unkosazana Justina Mkoko ongomunye owake wathunjwa wanyamalala wensuku ezingamachumi amabili lanye uveze ukukhathazeka ngokwehlele uGonyethi.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi kuyona linyanga kuNtulikazi. Yikho lapho esifanele sikhumbule khona sikhangele indubo ezibhekane labantu abathunjwayo. Thina bese sifunda sicabangela ukuthi iZimbabwe isisukile kuleso sibanga sokuthwa abantu bathunjwa lokuhlukuluzwa. Kodwa sizwa uGonyethi ekhuluma ukuthi bamchaye bamkhipha impahla kade ezigqokile. Bamnathisa amanzi esambuzini.
Okudanisayo uMkhokho uthi kwenzakala ngalinyanga kaNcobakazi abayikhetha ukukhankasela uqedwa kokuthunjwa kwabantu.
Mina ngibona abe Bus Stop TV njengabantu abalo abalomsebenzi omkhulu kakhulu. Liyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe khathesi bathwele nzima. Uyaswela amafutha emota, uhambe ngkhaya akula magetsi. Imali yakho na vela itholakali. Ama BP abantu akhwela. Sasithi singakhangela ababe bekuqoqile abe Bus Stop TV. Sithole ukubobotheka kancane okwenza ukuthi ingxenye ungahamba uyolala kungconywana. So angizwisisi mina ukuthi kathi kwenzelweni njalo ngobani abakwenzileyo.
Kodwa uthi bazaqhubeka ngemisebenzi yabo yokukhankasela uqedwa kwendaba eziphathelene lokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu elizweni.
Ngizwe izolo umongameli ubekhuluma ngokuthi kufanele kube lokulandelwa kumthetho kuhambelana lesekelo sombuso. Njalo kuthiwa inhlanganiso ezizimelele zilandele ezibunjelwe khona. Thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nxa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu. Ukuthunjwa kwabantu yikwephula ilungelo loluntu.
Okugcizelelwe langumqondisi wenhlanganiso yamalungelo oluntu eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi.
Elukusuthiseka nje ngayona lindaba yokuthi sikhombe umuntu omunye athi awungabona kunje izanu PF, omunye athi MDC, abanye bathi CIO. Kanti vele lokho kuyizinto inyamazana bani, kwenzakalani? Kanti vele lona iqiniso lithini ngendaba ezinje?
Esinye isakhamuzi eHarare uCollins Ncube uthi wethuswe kakhulu yilesi sehlakalo.
Ukuthunjwa kwabantu esikubonayo kulezi nsuku kuyesabisa kakhulu, ikakhulu nqa sibona ama-journalist, ama-comedian la esethunjwa indaba zokuthi bakhuluma izinto ezifeswa ngabantu eZimbabwe. Kuyamangalisa kakhulu and bonke abantu abasebethunjiwe kobulawayo eHarare, Gweru, eMaswingo, kobomarondela konke kutshe ngabantu abaziwa maybe ngokuhulumende. Lakhona abantu bonke abathunjwe bona labo injongo ukuthi bathulise bathuliswe bangakhulumi, to silence them nje.
Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi uveze ukuba eseye wayamangala emapholiseni uGonyethi phezu kokumehleleyo yena labembuli yakhe. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mthodi wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter eklolodanga ngalokho okwehlele uGonyeti. Imizamo yokuthinta iziphathamandla zikahulumende yehlule lanxa abanye abanjengomtholi sebezwakele bekhuluma ezinkundleni zebulenjini. Abe-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baveze ukuba sekuthunjwe kwahlukunyezwa abantu abedlula ikhulu lengxenye 162 phakathi kukamhlaka 16 kusiyafika umhlaka 21 kuyonale inyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla leMDC lithi lizakwazisa abalandeli balo ngenyathelo elizalithatha kulandela ukuvinjwa kwenhlelo zalo zokutshengisela emadolobheni abalisa eHarare, koBulawayo, eGweru laseMaswingo kumalanga edluleyo. Ibandla leli belifuna ukutshengisela njalo eMtare namuhla, kodwa lavinjwa njengenhlala yenza. Amapolisa achone enyakazela kuleli dolobho. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Nkululeko Spanda, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Kuqakathekileyo ukuthi ibandla leMDC belifuna ukuthi uzilokazi weZimbabwe labantu bonke umhlaba wonke jikelele bakunanzelele ukuthi uhulumende kamnangagwa lo wayethiwe ngabantu mhlawumbe uza kuba ngcono njalo uzaqondisa izinto ezaziphanyaniswe nguhulumende kamnumzana uMgabe uyafana kumbe singathi usebenza ngendlela embi kwedlule kaMgabe. Nxa lokhu sokubonakele ibandla lobukhokheli balo selizathatha isikhathi ukuthi limeme ukuthi kuzosetshenzwa kanjani nxa iza njengoba izanisala ukuthi kusetshenzwe ngendlela eyenza ukuthi amalungelo omuntu wonke elizweni alandele njalo ahlonitshwe.
Kuzaba lokunye yini ukutshengisela kwelizwe lonke kumbe sokwehlule sokwehlule?
UPresident uChamisa wanda ukuthi athi yena ilungelo lomuntu weZimbabwe kalisoze lithengiswe kumbe lithathwe yibudlova obenziwa nguhulumende. Ikudlala ngesikhathi lokho abakwenzayo nxa becabanga ukuthi ukukhululeka kwabantu kweZimbabwe ukuzehlula ngendaba yokuthi bethusela abantu njalo basebenzisa umthetho ngendlela engayisiwo. Emalangeni amalutshwana alandelayo uPresident uzabehlangana lakukhokheli wakhe sebemema ukuthi sizaqhubeka kanjani, kodwa okusalayo kusegcekeni ukuthi uhulumende weZANU akakaphumeleli njalo asozaphumelele ekwenzeni lokho akwenzayo ngoba amandla asebantwini kakho kuzikhali kumbe kumasotsha.
Ngezinye indlela umnumzana Chamisa uzanika esinye isiqondiso esehlukileyo kulalokho kutshengisela njalo nini?
Uzonika isiqondiso kungansuku zatshwala njalo isiqondiso leso sizosebenza ngendlela yokuthi phela uPresident Chamisa uthatha izinto ngesibanga uthi hayi khathesi silapha sesuka lapha siyela khumbula size sitshontshele ukhetho saqala saya e-constitutional court loba sasisazi ukuthi i-constitutional court vele ngekamnumzana uMnangagwa, kodwa khonokho kwenzela ukuthi izinto zonke zingene ezikhaleni zazo singakuthi i-puzzle yangkhona iphumelele.
Abantu babonakele betshaywa ngamapholisa, ibona ingani abantu bazasukuma njalo bayizitaladini?
Uzulu weZimbabwe uyakuthanda ukuthi abe lempumelelo njalo uyakuthanda ukuthi kube lokulungiswa kwendube eziselizweni. Ngalokho siyazi ukuthi uzulu weZimbabwe uzaphatheka kakhulu ngokusebenzela ukukhulula ilizwe leZimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Spanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa. Amazwe akumanyano weSadak sekhuthazwe ukuthi enze njengele South Africa lawo aphume kusivumelwano esesula ukusetshenziswa komthethwandaba weSadak Tribunal nguZulu Makhaza. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inyathelo likamongameli Cyril Ramaphosa lokukhipha iSouth Africa kulesivumelwano selijayelwe izandla ngabaningi emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. isizalwane seZimbabwe umnumzana Sidumo Nyandeni Skosana uthi bayakuncoma okwenziwe yiSouth Africa ngoba ababusi beZimbabwe batshotshozela ukuvalwa kwenkundla yeSADC Tribunal ngoba besazi ukuthi lisango elivulekele abeZimbabwe abancindezelweyo.
Kufanele kube khona okwenzekayo uma ngabe umbuso okhona ucindezela abantu bawo, yingakho kusemqoka ukuthi inkantolo zomhlaba zibe khona. Inkantolo yomhlaba ibaluleke kakhulu ngoba izoba umlamuli yonke inqosimo seyenzeka noma kuliphilizwe.
Inhlanganiso elwela ukuhlonitshwa kwezomthetho ezansi yezwekazi le-Africa, e-Southern Africa Litigation Center, layo incoma iSouth Africa ngokupha isibonelo esihle kakhulu sokuthi uhulumende labo kufanele bahloniphe imithetho. Emhlanganweni weSADC osanda kuqhutshwa kweleTanzania, uMongameli Ramaphosa wazise ezinye inkokheli ukuthi eleSouth Africa seliphuma kwisivumelwano seSADC Tribunal Protocol. Lesi sivumelwano esadiliza umthethwandaba weSADC Tribunal silotshelwane ngamazwe eSADC ngo-2014 phansi kwenkuthazo yowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Lokho kwakungemva kokuthi lumthethwandaba ulaye ukuthi abalimi abathathelwa amapulazi eZimbabwe kufanele babuyele emapulazini abo njalo bangaphazanyiswa muntu. Kodwa-ke umthethwandaba wakwele South Africa walaya ukuthi ele South Africa lephula umthetho ngokungena kulesi sivumelwano. Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi iZimbabwe ngelinye lamazwe adinga kakhulu umthethwandaba weSADC Tribunal.
Amakhodi aseZimbabwe aya-influensa, awazimelanga, awekho independent. Siyakubona nsuku zonke ugwejwa kwabantu kwenziwani kuthathelwa umhlaba, akukho la ongakhala khona. So lokho kwenziwe nguSouth Africa kuRamaphosa eTanzania yikho kufanele amazwe wonke eSADC akwenze.
Umholi wenhlanganiso yezamasiko ebutho lenqama uMnumzana Abita Malinga uthi bafisa ukubona umthethwandaba weSADC Tribunal uqala kusebenza futhi.
Esilindeleyo ukuthi mhlawumbe sizobona namanye amazwe aseSADC ekulandela lokho nawo ehoxa ukuze inkantolo liyana ihlonipheke, ukuze izalwane zala eSADC kakhulu amazwe eNingizimu Afrika ukuze zibe nethemba lokuthi nanxa kungehluleka ukuthi zikwazi ukuphanyeka udaba ey'nkantolo zabo, kodwa kusekhona inkantolo la ezingabhenela khona.
Le yinto egcizelelwa umkhokheli wenhlanganiso elwela intuthuko kaZulu eVeso uMnumzana Jonathan Mbetse.
Ngifisa nje wonke amazwe ase eSADC ephuma kule nto, and then from there the countries they can come with new things ezibonisayo ukuthi hayi for sure bafuna ukusebenzela umphakathi wakithi.
AbeZimbabwe laba bathi sebelindele yona njalo iSouth Africa ukuthi kube yiyo eqala ukukhuthaza ukuvuselelwa kwalo umthethwandaba. Mele Studio 7 Johannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Namhla eVirginia khonapha eMelika kulombuthano wokukhumbula ukuthunjwa kwabantu kwele Angola ngamaPutukezi ebaletha ngapha eMelika ngomkhumbi njengezigqili, kodwa bahluthunwa ngabamhlophe olwandle. Umkhumbi owawuthwele abantu laba bona banakanelwa ukuthi babe ngamashumi amabili wafika eChesapeake Bay. Wamiswa ePoint Comfort ngomnyaka ka-1619. Lwaso luqalileke uhlelo lokugqilaza abensundu njalo lwaqhubeka okweminyaka engamakhulu amane 400 years. UGibbs Dube weStudio 7 ukhona le eVirginia kulumbuthano. Ngiyakwamukela kuhlelo, Gibbs.
Ntuka kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho eVirginia? Ungachasisela abalaleli ukuthi uhamba njani kahle kahle?
Ye, okwamanje-ke ngise Norfolk State University khonapha eVirginia. Lapho kulomhlangano khona Ntunga omkhulu okhangela-ke ukuthi kambe ngesikhathi abantu besenza izigqili kwahamba njani. So sibonileke lapha-ke kulabantu abaningi kade besemhlanganweni lo oqoqwe iVoice of America kanye Norfolk State University. Kulabantu nje akade bebiziwe abathize. So abantu laba-ke bebekhuluma ngokuthi kambe khonokhu-ke ukugqilaza abantu kwenzelani abantu beMelika. So-ke kukhanya ngazani abaningi bavumeleni ukuthi hhayi umnotho welizwe leMelika wathuthukiswa ngabantu ababegilazwa ababevela kuzwekazi leAfrica. Wasukhanya njalo abantu bevumelana lapho ukuthi hayi kumele phela kulungiswe okunye kwezethu abantu ababa isigqili babe ngabantu abangani bayathola lokhu lalokhu ya. Bakhangele kakhulu kwezemfundo ukuthi abantwana besikolo nxa benganikwa imali yokuthi bezithuthukise khonapha ezikolo bafunde baye phambili kunganceda kakhulu. Wasekukhangelwa labantu nje ukuthi okwamanje kambe vele sokumenjani nxa sikhangele ezobandlululo. Kukhanya ngazani bathi ungazani kuyamemetheka kakhulu ukubandlululwa kwabantu abamnyama. Njalo ke kukhanya ngazani akusoze kunqatshelwe ngikhathesi kuzothatha isikhathi eside ukuze kulungiswe. So ke singathi ke Ntunga sibili abantu bayakhuluma njalo kukhanya abantu inhliziyo zabo lokho zibuhlungu ngokuthi abantu bayenziwa isigqili njalo kuqhubekela phambili kungazani abantu abamnyama bayacothozwa sibili ngabantu abamhlophe ikakhulu laba bebandla elibusayo khonapho kwele Melika. So bathi hayi kumele kulungiswe konke lokho.
Siyazi Dube sesike sezwa ikakhulu abadinga ukuba ngumongameli abadinga ukuncintisa bemele ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abanye babo sebekhulume ngodaba lwama-reparations, udaba lokuthi izizukulwana zabantu abamnyama laba abagqilazwayo kumele zihlawulwe imali. Yebo ukhulumile ukuthi bakhona abathi kumele benzelwe lokhu lalokhu ya. Bebekhona yini abakhuluma ngodaba lwemali?
Ye, bakhona sibila ukukhuluma ngemali ukuthi nxa abantwana laba kumbe abantu bona ngokwabo benganikwa nje ama-loans ukuthi umuntu azithuthukise kukhangelwe lokuthi kambe okhokho babo babelapha babe bangaki njalo basebenza kanganani. Bathi khonoko kuthiwa yi-accumulated labor ukuthi-ke usebenza kwabo lokhuyana nxa kungafakwa nje kuwewe ufakwe nje isindo sangkhona kungani kuningi kakhulu yikho okwenza ukuthi imeka ithuthuke. Ngakho-ke kumele kudinga imali yokuthi abantu bazuzele izindlu njengoba kukhanya ngazani abantu abamnyama abaningi abatholi izindlu. Kuzobuya-ke ama-bhizimusi nawo ukuthi banganikwa imali bazithuthukise bona ngokwabo. So-ke bekukuchasisa kakhulu khonokho kukhulunywa kakhulu ngugloria Brown Marshall uprofessor we-constitutional law e-John Jay College. Bekhuluma sibili sithi ngaphandle kwalokho kumele phela abantu laba labo bevume ukuthi ye bagqilaza abanye ngendlela engayisiyo njalo nxa ukuthi bangavuma khonokho sokumele ukuthi kuqhutshekelwe phambili-ke kuthiwa
siyabonga Duba, sitshiye khonapho isikhathi sizaxoxa lawe kumzuzu ezayo. Siyabonga,
sibonga kakhulu Ntunga.
Gibbs Dube use-Norfolk University eVirginia khonapha eMelika. Ibandla le-MDC lithi ukuthunjwa lokutshaywa kwamalunga alo kanye labalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo elizweni kuveza sobala ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa mubi kakhulu ukwedlula ukamnumzana Robert Mugabe. Sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule kanye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa okwenzakalayo ukuthi sesibuyela embusweni kaSmith lapho abantu ababethunjwa khona ebusuku bayetshaywa bayebulawa. Sesithenjisiwe thina ukuthi sekule Second Republic izinto zizatshintsha. Umbuso kaMgabe esasiwubona ohluku usuphelile. Kodwa-ke sesinanzelela ukuthi sokuwaste kulalokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Asisakwazi ukuthi kambe sokudingakala ukuthi abantu bathini. Ngapho kuyabe kuphoziswa ngapho kulunywa, ngapho kuphoziswa ngapho kulunywa. Abantu amalunga ethu athunjiwe kuviki ephelileyo lakwena le iviki batshaya batholakala bejikele egangeni emangcwabeni. Kuyinto embi kakhulu yena leyo. Kodwa-ke uhulumende uthule, kasikezwa ekusola khona lokho, kasikezwa ukuthi lokuphenya olwenzakalayo, asikezwa ukuthi kulabantu asebebotshiwe. Kuyakhanya kusobala ukuthi into le yenziwa nguye uhulumende ozibiza ngokuthi yi-Second Republic.
Baba Gawule, yiyo yini i-new dispensation eligwaba ngayo le lapho esibona khona abantu bethunjwa ngabantu abahlomileyo bebahlukuluza bebatshaya kakubi?
angikwazi ukuthi kule nto ezindala esezenzakele anginalwazi. Ngiseza kudingisisa ngikuthole khonokho nxakukule nto into ezindala ezenzakalayo engikubonayo ukuthi kade ngizibeta amapolisa abesenza umsebenzi wawo elandela lokho umthetho owethulwe namakoti ukuthi abantu bengatshengiseli. Nxa kade kulo muntu ophikisana nalokho amapolisa ebesehlisa umthetho belandela umthetho oyiwo umthetho osuwulandela oyiwubusa ilizwe ukuthi umthetho wamakoti ngathi sikhuluma nge-rule of law usuku zonke iphathi yabobabazala iphathi yamaloya yabondlovu ukuthi nxa sikhuluma nge-rule of law enale ukuthi amakoti nxa esethe adicide ukuthi ayenzisa inqumo ukuthi hhayi lapha kube nje kumele isimbuzelo silandele ukuthi kulabantu abathunjwayo hhayi ina kimi kungani yinganekwane nje efana nokuthi abantu bekhulume ukuthi kwakukhona umdlalo nhlele ebephekana. Angithandi ukukholwa ukuthi kule nto ezindala, angazi kumbe kube kungikhuthile, kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina hayi into enjalo kayikho angahlangani layo.
Baba Ndlovu, uyamuzwa ubaba uGawuluthi ngani inganekwane kuye lokho?
Umsekeli kasedolobho wakobulawayo ukhansela uTinashe Kambarami waba ngokuqala ukuthunjwa, wathaka wagelwa inwele, kuphumile la kumidiya. Bese kusethi unobhala weprovinsi yakobulawayo owentsha uRafael Pasho Sibanda bamthole ngekho, bathumba ubaba wakhe bayamtshaya. Kulo jaha uthiwa ngumasiza Ndlovu weCoudry Park uthunjiwe, wathaya uphumile la kumavidiyo lapha elihlo livalekile. Bese sithempo phoma phela ndaba kulababili ke abathunjiweyo bayachaywa, sikhuluma kunje nje basempilo esibhedlela. Ilunga lephalamende ke ubaba uCharles Moyo usifonele emini endabo ke empilo hospital ke bevalelwe abachayiweyo. Asonganekwane into liqiniso, into eyenzakalayo into engenani lokuthengisela kokufuna ukwenziwa libandla lethu, ngoba kase sakwenzanga. Laba bantu bathunjwa ebusuku belele ezindlini zabo, balandwa ngabantu abathwele bobu babathumbe babathaye bahambe bebathiye egangeni. Asonganekwane into eliqiniso, into eyenzakalayo naleyo esifisa ukuthi uhulumende lo ayicubungule abakwenzayo bona labo babotshwe. Kuyamangalisa, kuyadanisa, abantu bakhuluma ngama-sanctions ukuthi bafuna ama-sanctions aphume. Ama-sanctions aletha izinto ezinjengazo nalezo zokuthunjwa kwabantu bethaya bengayonanga lutho. I-sanction iphuma ukuthi usutshintshile ukwenza kwakho sokule rule of law yini elizweni. Kodwa-ke ngapha zabithi sifuna ukubuyela u-Commonwealth, sifuna ama-sanctions akhitshwe, sifuna ama-investors abuya. Kula investor engabuya elizweni elilodlame elinje okungela mthetho khona ukuthi abantu bayathunjwa bengela cala bahambe betshaya bathiwe egangeni, kubi kakhulu lokho okwenziwa libandla lezanu-PF.
Uyamuzwa uNdlovu baba Gawule, uyabalisa abantu abathunjiweyo balinyazwa eHarare sikhuluma nje esibhedlela kulo gonyethe uMahlekisa othunjiweyo izolo laye wathaywa ngabantu abahlomileyo. Ayisiyonganekwane kuyenzakala okuyizinto lokho.
Ye, kodwa ke mtungameli wena ukhuluma ukhatshana ukhona ngapho. Okunye kwezinto lezi ezenzakala eduzane lapho kumele sikhulume siqinise ukuthi labalaleli labo bazi sazi ukuthi yini okwenzakalayo futhi. Mina angifuni ukukhuluma into engayaziyo, kodwa ngiyakuzwa liyangibikela ukuthi kwenzakale lokhu lalokhu lalokhu. Kodwa ukuthi abantu abakwenzayo bona abathi behamba bethumba abantu bonabo nesikhathini sebusuku, ukuthi ngabantu abathumba abantu laba abantu abanamacala phela, abantu nxa belandwa kwesikhathi abantu abadala amacala kwezinye indawo, abanye babe besebesayelwa ukuthi bahlomile enxebisi elisilandwa ngakhona ukuthi emthethweni. Kodwa nxa kungekho kunjalo abantu bemele beyemangala phela, nxa kuyinto yokuthi waphonga ukuthathwa nje kuphela, bahambe beyemangala emapoliseni, kuvulwe ama-dockets kubonakale ukuthi nxa ukuthi kuyafihlwa kuvumbuluka izinto zonke zenezo ezimbi ezabe zisenzakala. Ngoba kwesinye isikhathi ekuqinisela abantu baphonga usola uhulumende kube kade ngabanye abantu abazizwelayo bezenzela izinto zabo zokuganga.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Edwin Ndlovu. Ukuzigqiba-ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umqoqo wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya ubotshiwe namuhla eseteswa icala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwe libandla lakhe eHarare ngeviki edlule. Abenhlanganiso ezilwe lamalungelo basola ukuhlukuluzwa kwabantu abagoqela uMahlekisa uGonyethi. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.